Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 14 Mbandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe iqembu le Highlanders kumele lamukele uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million evela kwinkampani yesiphathamandla esilokudlelwano lebandla lezanu PF na.
Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo isponsorship lay
inkampani egaya amandla kaGetsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luza qhubekela phambili okusolwa ngabanengi.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu kusolar system, amagezi ke anganceda.
Ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kuleta injabulo, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo.
Kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu ebesesiqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa, ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo owe-flu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iqembu le-Highlanders kumele lamukele na uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million, evela kwinkampani yesiphathamandla esilobudlelwano lebandla lezanu PF. Inkampani yeSakunda Holdings eqondiswa ngumnumzana Kudata Gwirei olobudlelwano lebandla lezanu PF esetheswa ukungethembeki yazise ukuthi izaphathisa iqembu le-Highlanders lele Dynamos ngemali engamadola ayizigidi eziyisithupha. Kodwa abanye bathi iqembu le-Highlanders lingemukeli limali ngoba ingahlambulukanga. Bakhona njalo abanye abafana lomnumzana Abel Khumalo, umlandeli oqinile weqembu leli, abathi akula ukubi ngokwamukela imali le.
Yebo Chris, ngiyabonga bhuti ngokungena kuhlelo. Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo isponsorship lay from iSakunda, to iSakunda Holdings, ngoba isponsorship ayila political condition le sponsorship.
Zona zikhona na ezinye indlela ubona bezingasetshenziswa ukuthi iqembu le Highlanders lithole imali engayisiyo le eka Dagwirey?
Ya, ziningi indlela ezingasetshenziswa liqembu ukuthi sithole imali engayisiyo le. Kungayisiko ukuthi ngiyayisola le mali i-sponsorship le evela kubaba uTagwire. Iqembu kufanele libe modernized, lenze okwenziwa ngamanye amaqembu umhlaba wonke nje. Okunye okubalulekile kwakhona kuyukuthi kuthengiswa ama-replica jerseys ngemali e-affordable. Ungabheka nje recently kule ndaba ka Cristiano Ronaldo, ubonile imali abathengise ngayo ama izikipa lezi ezibhalwe Ronaldo. Within 3 days imali abamthenge ngayo, abamsayine ngayo, ibisiphendukile nje ngokuthengisa izikipa. I think imali singafunda inhlelo ezenzakala eSouth Africa kumbe ngale kuphesheya ukuthi iqembu liranwa kanjani. Singafunda okuningi, singalijinja, singalitransform iqembu lethu libe professional. Okwamanje sisebunyameni nje.
Zona ezombusazwe ubona zingena njani kwezenguqu, ezemidlalo yenguqu? Abantu baphonga ukukhala yini bese saba umnyama ongelampisi kulokuthi bathathele imali evela kuTagwire iqembu liqhubekele phambili.
Angiyiboni mina Chris inkinga lapho nge sponsorship le, njalo akula political condition ku sponsorship le. Iqembu alithathe imali lisebenzise imali libhadala ama players, sithenga amanye ama players, siwin league dala sagcina league ngokuwina league. So akula political condition, akula political interference kule sponsorship. So abakhala bangakhala, kodwa iqembu lifuna imali ngoba sisenkingeni ngendaba yezimali because of i-situation eseZimbabwe, amakhampani avala, akunalutho, akunamali.
Umnumzana Abel Khumalo ngumlandeli weqembu le-Highlanders. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani egaya amandla kagetsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luzaqhubekela phambili kunyanga ezilandelayo ukusolwa ngabaningi. Uhlelo lwabenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucithela abantu amandla kagetsi ngenhloso yokuwalondoloza lusolwe ngabanye. Linkampani ithi isitishi sewange esisebenzisa amalahla ukugaya amandla la silodubo, njalo imitshina yedamu leKariba iyalungiswa ukubangela ukuthi amandla asilele elizweni. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakobulawayo ophila ngokuzisebenza, othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe, so nxa songasela amagetsi sesiyodala ndini lapho sithembele khona thina bantu sizakwenza kanjani. Uhulumende lo sesithwa senzima silo yakithi angazi ukuthi udubo bani olungasisiza thina nxa singasiza sibe ngcono nathi emakhaya.
Isakhamuzi sasephumula South kobulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto emdanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu emsebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicator ama-customers ami igetsi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngcenye ngiyacommunicator, ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esi-right njengoba ku-WhatsApp ifoni icunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe ZTDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube into ngoba kukhangani into le asonto isihlala iyabuya ihambe kube ngani sokusiba ngcono, kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Sike sathaba nzima kubo 2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu sathi ngxenye, but sesibona futhi sesibuyela back kulesasimo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi okwenzakalayo kakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green, basebenzisa isolar energy. Kwamanye amazwe basebenzisa njalo i-wind energy, balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewanke lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagetsi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system, amagetsi ke anganceda. Sesibone kwamanye amazwe ke sebenzisa ke ilanga, i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought uswela manzi nxa usebenzisa ike hydro system uyabonga sela magezi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okunengi ogoqela ukulahlekelwa kwabantu yimisebenzi.
Nxa sikhangela iNational NDS 1 ilama set goals ukufanele siwa achieve kodwa phela ngaza ke siwa achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. Sizabona ke sizabona ama industries sehlisa ke ama working hours ngokuthi akulama gates. Lama industries njalo equma ke inani labantu emsebenzini ngokuthi akulama gates. Laba balama order kufanele ke bawa deliver lama targets bakwehluleka ukuchaya ama targets abo ngokuthi akulama gates.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa unkosazana Priska Uthethe ukuthi achasisele uZulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Ukuthiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kulethe injabulo kwabaningi kade bengasela msebenzi, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo. Lelo lizwe lehlise izinga leziqondiso lezi laya kusibanga sesibili, i-level 2. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ukwehliswa kwezinga lokuvinjwa kokuhamba nokusebenza kwabantu kusiya ku-level 2 asibone ukuthi kuzoba nomahluko omkhulu ngokuba abantu endleleni abasebenza ngayo sebelokhu nje abantu behamba bekungasafani nangonyaka ophelile, okusho ukuthi ngempela khona ukuhlangana kwabantu njengoba abantu sebebathola nalowo mjovo abanye besawuthola, kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu bese siqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Khona okungaba kubangele ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo kuyini ukuthi abantu sebelandela na imigoqo ngokupheleleyo, kumbe kukhona ubangela ukuthi bathathe leli nyathelo?
Ngicabanga ukuthi leli nyathelo lithethwe ngoba abantu bese bezojwayela kakhulu bagcine kungelula ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengaboni mhlawumbe imehluko umahluko 10 ngoba abantu sebekujwayele lokhu kugula kahlehle. Nakhona abantu beshona, abantu sebefike kuleso sigaba esokuthi bafuna ukuthi bazame ukuthi bayiphilele, kanti ke besokuzofika kulelo zinga elokuthi ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi kugcine sokuba nokungalaleli uhulumeni, lokho esingakubiza cishe i-civil disobedience kubone kusenzakala nangesikhathi lapha kade kutshontshwa izinto kugqekezwa izitolo. Kubalekile khona ukuthi ngalesi sikhathi abantu besalalela uhulumeni ake athi ukuyekethisa ukuze abantu bangajwayeli ukuhlala esimeni esingasihlanga esiyenza ukuthi bagcine bedelela. Ngakho sibona ingathi kunembangela ezifana nomnotho nokusebenza kwabantu nempila kahle yabantu, ngoba umnotho izinga lawo lehle kakhulu kanti abantu kubonakala ukuthi abasanelisi ukuphila impila kade beyiphila. Abanye besibona ukuthi kukhona uphando belukhona lukhomba ukuthi abantu abasabukeli TV, abantu nemshwalensi abasayikhokhe ngoba abasakwanelisi. Ngakho uhulumeni bekufanele ukuthi ukuze imisebenzi iqhubeke khona abantu baneliza nokuyiphilela avule ayehlise leli zinga.
Bona amanombolo abantu ababhubhayo bebulawa yi-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus ahamba njani lezi nsuku?
Empeleni singathi thina lezibalo ezabantu abaphethwe ngumkhuhlane ngeke sisho ngampela ukuthi likhuphuke kangakanani, kodwa lokho esikuthola ukukhomba ukuthi izinga selehlile ukusukisela abantu baqala ukugonywa kumbe futhi njalo ukusukisela kupheleni kobusika. Izibalo sezasuka lapho kwizinkulungwane ezingamachumi kusiya kwizinkulungwane ezinhlanu nezine kuhambela kulelo zinga ezabantu abatholwa benalo mkhuhlane. Kanti ngendlela sibuka ngayo sibuka sengathi lokho kungenzeka ukuthi kungahambisana nezinga lokuhlolwa kwabantu ukuthi bangakanani abantu abahloliwe nakhona izibalo zokuhlolwa zibukeka ngathi zisasaphakeme kodwa ke izibalo zabantu abatholakala nalomkhuhlane lithe ukwehla kancane kanti njalo indawo ezinjenge Western Cape lapho kubusa khona iqembe liphikisayo le DA kumbe kune liphete khona bagculisekile ukuthi ukugonywa sokuthe kwehlisa inani labantu abangena ezibhedlela njalo nabadinga usizo oluphuthumayo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempila kahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi abahlabeleli abathi uJa Prayzer loKhila T bavinjwe ukuphuma enkundleni yendizamtshina eHarare okwamahola amane bevela kwele South Africa ukuyacula emcimbini kade ulamalunga awecele lezanu PF elithiwa yi-G40. Umcimbi lo ubongokunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Atma Molai. Amalunga e-G40 kade semcimbini lo abalisa umnumzana Sevia Kasukuwere, Walter Mzembi loLeo Mgabe. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukuhlolisisa okwenziwe inhlanganiso yentatheli zindaba zakwele Bhilitane iveze ukuba ibandla lezanu PF lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe lafumbathiswa imali ezinkulungwane ezingamakhulu ambalwa yinkampani ye-British American Tobacco. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
MDC kaNelson Jamisa ake lishiyane lokukhampeni emadorobheni liphume phandle likhampeni emakhaya njengezano. Abantu bemadorobheni bayayazi into abayifunayo, udubo lusemakhaya, phumane emakhaya, phumane emakhaya. 2023 sesondele, lingabe likhuluma lisemadorobheni.
Salibonani basazi Studio 7 nabalaleli, besicela amakhosi akithi osten Rafael Khumalo mabe ngamakhosi asendlunkulu kamzilikazi, cela basilwele baphakame ngokwesikhosi, hayi ngokokuhlakanipha. Cela baphakame ngokwesikhosi esizweni kubonakala ukuthi kunamakhosi, hayi ngokukhuluma nje ngokupheleleyo. Ngokupheleleyo siyadinga isilo sakithi mzilikazi. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7, salibonani kuStudio 7, ngiyabingelela. Yeyi, lapha sizafuna ukuxwayisa abantu ngale ndoda le uChamisa lena engafuni ukuthi atshintshe anikeze ibandla lakhe elinye igama. Abantu kumele benanzelele khona lapho ukuthi uma ezovota esebenzisa leli gama elithi MDC Alliance, nabo Monzo rabesebenzisa igama elithi MDC Alliance, lokho kumele amaNdebele evule ke amehlo ebone ukuthi laba bantu bonke basebenzela izano. Ngoba uma uChamisa evota ngoMDC Alliance, uMonzora MDC Alliance ozowina obviously kuzoba nguMonzora. UChamisa angeke awine ngoba nangu nemali leyo kumele iye kuye, ayanga kuye imehlo le kungakavoti. So kumele abantu bevula amehlo bevotele umqondisi moyo bemnikeze ithuba mhlambe engaphucukisa ngapha emandebeleni. Ngoba le nto iyasempumalanga iyabonakala ukuthi iyakuphi. Uma uChamisa ngumholo oqotho kungani engatshintshi enikeze iphathi yakhe elinye igama kulokuba elokhu elwela igama? Igama yilo elinamandla kumbe abantu basekela yena? Abantu basekela yena akatshintshe igama, ayekele ukulwela igama into engenancedo. Ngiyabonga.
Linjani abantu bonke emagumbini amane omhlaba. Siyabonga indaba elisinika zona kuStudio 7 suku zonke ezingakhetha inhlangothi, sithi liqhubekane ngomsebenzi khona ngapho madoda. Tina sikhona apha ekhaya khonapha sihloke sihlwisana labo bona abantu abahuquluzi. Into emali sayo njengayifaka lakini lapha iyi-1. Kanti why amaphathi wonke lawa amanengangaka babhizi bayalwa babangamabizo babanga yonke into babanga amahofisi babanga i-simple name kodwa bechiya i-enemy imile lapha ababoni yini ukuthi into leyo abayenzayo kusiyafika u-2023 akula nto abazayithola kambe shuwa bona abantu be-MDCT shuwa bafuna into abayifunayo phela lokho abakwenzayo sikukuthi ngaze bethathele uChamisa igama lokuthi MDC Alliance asikudikho ukuzenza abantu babavotele abantu bayakwazi ukuthi khona omonzora laba vele basetshenziswa izano so akuncedi ngaze bethatheni ngaze benikwe imali yezano kodwa nxa sokuvota abantu asebavotele bavotele MDC Alliance nale kaChamisa abantu njengeminyaka yonke kodwa-ke esikhala ngakho yi-split sevoti ngoba abanye bazavotela iyalani 5% kati eyavotela omakhuphe layo still 5% liyalancadi ngezelela kuChamisa kade kuyabangcono kathi waya amaphathi wonke la engabambani omthwakazi ozaphu uMDC Alliance uMDCT konke amaphathi konke lokhu kuvukayo kuncancane kubambane kube into eyi-1 ukuze ukhiphe izalo ngoba lokhu abakwenzayo lokhu badlala ingqondo zethu la bantu la siyabona
Studio 7 ngiyanibingelela nonke enisebenzela ku-Studio 7 obabuntungameli Nkomo ngithi hayi siyabonga izindaba lisilethela zona ngesikhathi esifanele lezaziso zonke ezenzakala emhlabeni siyabonga ngithi nje ngilimukisa abantu isizwe sikamthakazi ukubana EMDC Alliance le-MDCT lezi ezileke ziletha ingxabano ezileke ziletha ingubo emnyama esizweni sikamthwakazi nampo mafa labo baleke bephede evotelani MDC Alliance votelani liyekela ukuvotela umqondisi umuntu olitshela into eliyibonayo esegcekeni kuthi nje abantu isizwe sikamthwakazi sometimes angazi ukuthi kusuka kuvaleke kuphi alekelane lokusapotana namashona lawo amashona la alisebenzisa isizwe kamthwakazi lina eleke liphete umafa ngapha votelani MDC Alliance akulikwishona elingafa labuswa lindebele angeke ayenzakala yazi loko kufanana nje le ngifananisene nje bulala inyamazana emva kwalokhu ibisiyanikezwa amathambo idla amathambo kunini ku-MDCT befakwa kuphalamente kutwa amaphalamente lamakhansela akula nto leyo odwa eyenzakalayo into zonke zibonelwe emashoneni le impucuko yonke yenzakala emashonalendi kunini MDCT leyo ileke kuthi nansi bangenile amakhansela lamaphalamente kodwa ayikho le nto eyi-1 engathi khonana bayenzile esizweni sikamthwakazi ngapha okwabo nje kuzoletha kuphela ukuthi bethole amavoti behlala le kuma-ekhoni ephalamende akungalanto abayenzela abantu asikhathele ngalabo abantu
bantu be-Studio 7 labalaleli labo bonke nje ake ngicela ukuthi umbono wami lezama ukuwufaka abantu kubalwe okhuluma ngundebele esendaweni yasensuza kwa-11 emgosi umbono wami kanje la ngibone ngani kusukela ngo-1980 soku-over 40 years kusiya ngale kwakhona i-ruling party ayikaze yadliwa okwenza ingadliwa kwini singaboni nxa sesisiya kumavoti so siyaqalisa ukudabukana phakathi ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe isitate sokuthi ongamaphathi okhala konke ngani kuthiwa kuyabumbana kube yinto eyodwa kungaba yinto eyodwa kususe lokhu esingakufuniyo kungasuka kube sokushewa-ke okuyizikhundlakhundla kwabonakala ngasakuhambi kuhle sokungomunye oyilida kwesinye isikhathi uyabe ekhipheka ngaphandle kwalokho khonokho esikwenzayo senze enye into emangalisayo okwesibili ngizama ukuqondisa indaba kaNelson Chamisa le uChamisa engawomeli ku-Alliance engawomeli ku-MDC Alliance ngoba nxa ewomela ku-MDC Alliance kucina kusiqedela uthando esibone ngani kutho ukuthi abantu abadlala ngengqondo zethu kutho ukuthi vele
bona kahle kahle kabafisi ukukhiphizana kodwa ngani bafuna ukukhiphizana ukaba kuzwisisa umunzora wathathwa izano yamfaka kiyo umunzora ngwezano vele siyakwazi kuhle izandla yayingatswangirayi umunzora wayithatha ingatswangirayi utswangirayi wehluleke ukunqoba umgabe wehluleke egcekene 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 so laye futhi uchamisa asoza amnqoba umnangagwa ezilongo bese zaso abantu laba kabamanyani bebe into eyodwa kuqala bekhiphe ibandla leli sibonene ukulandela inext step please please siyacela bakithi awu siyacela sihloko silamulele khangelani izihloko zethu izihlale kude kangakanani kambe akulizwisi buhlukini khonoku impilo ephilwa lapha kuleli lizwe leli siyazi siyikhiphe nini sonke ibhizinesi yemali sokuyavuka sokuzavuka i-election ngulosefomu yakhe sokuyabuya i-election ngulosefomu yakhe sokuyabuya i-election ngulosefomu yakhe kambe alibondi ukudlala ngumdlalo omunye lo niyabonga kakhulu nxa kuyukuthi istudio 7 kade singithanda ukuthi sihamba phosa all over abantu abaningi sebezizwela iqiniso lamanga niyabonga
yazi mina ngomunye wabantu abaseZimbabwe engihleli ngikhangela into ezenzakalayo ngifana nalamini eZimbabwe nje kugcwele abantu abayizukula kodwa iqiniso lihle ngoba into ekhona is about corruption not about the political party into efuna ukukhitshwa ngeZimbabwe ye-corruption makhandles am very corrupt MDC very corrupt ama-councils almost wonke headed by MDC uwamkhangela uzombona umuntu ongene about the past 5 years attend council MDC ungambona manje uyasenezihlathi seyisitedema usenezitende usenezindlu omunye usele-touring company whatever that's a sign of corruption into edinga ukuqedwa ngeZimbabwe ye-corruption yanga zangukholeka nje xa udinga ukukholeka ngoba eish abantu laba bayafana bonke shona ndebele kuyafana but I thought amandebele azayithandla azama ukukhetha nawodwa kube ne-MPs amabele amathathu who can say something ukuthi angabele ehlumi nemandebeleni hatshi nge-tribalism but ke libone nje ukuthi abantu behlukene
lawo bekungamazwi enu linaba laleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika untombazana odabuka eZimbabwe esebenza ezokulingiswa eHollywood ngapha kwele Melika uPauline Tanya Fie ubikwa edingwa izihlobo zakhe ngoba engaziwa ukuthi uye ngapi uTanya ubikwa wagcina ukubonakala eflatini lakhe lisendaweni ethiwa Hollywood Bowl ngeviki edluleyo kolunye udaba ilizwe leMelika izolo lize laqeda imicimbi yokukhumbula ilanga lokuhlaselwa ngabahlamuki be-Al-Qaeda besebenzisa indizamchina ezahluthunelwa abachayeli bachayelela kuzakhiwo ezimbili sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seMaryland umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
usuku lo luka 9/11 okutsho ukuthi September 11 ngokutsho kwabo lapha eMelika kwakulosuku olubi kakhulu ngoba abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zabo abanye sasesebafitshane abanye sasendane ezitshiyeneyo kodwa iminyaka yonke eMelika balukhumbula lolu suku babona ukuthi abantu bakhamba bevakatshele lapho sokuthiwa khona kuse One World Center lapho kwakule zakhiwo lezane ezimbili ezatshawa ngamaflama eChina lana so lusuku abaluqakathekisayo kakhulu lapha eMelika esikole abantwana kuyatshela ukuthi sokumele kuke kuthulo kwesikhathi esithizwe kukhunjule labo abadlulayo
nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 eleMelika
nxa ngiqathanisa leZimbabwe angeke ngathi ukuthi likhona ilanga elifanana ngaleli ngoba izehlakalo zakhona ngezijeneyo nje kodwa singakhangela ukuthi ngenyanga lephelileyo lapha kuyake ukukhangela usuku lwamaqhawe ekhaya eZimbabwe lapho abantu abafa besilwa abanengi bakhona besilwa belelwa impi yenkululeko izethalo ezijeneyo njengoba sengithilo ngaphambili kodwa ungaqathanisa nje ukuthi kuyakhunjulwa abantu asebalahlelwa impilo yabo ukuze kube khona ukuthizwa kuhle kungavela
umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seMaryland Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.